esilamthilaphe ngikhona abantungameli okwenzakele ukuthi ngosuku lakuthange ngolwesibili njengoba sizwile ukuthi kuqhamuke umkhuhlane okholela eharangana njalo bekuhlukane lempilo zabantu ezithize. Amapholisa awe-Zimbabwe Republic Police babonakele bekhona lapha ezitaladeni hawa bememezela ngeradio betshela abantu ukuthi kuzofika usuku lwayizolo kumele kube sebephumile ezitaladeni. Okwenzakalayo betshela abantu ukuthi baphume ezitaladeni bathi njengoba sekuqhamuke umkhuhlane okholela laba abathengisa ama-fruits okufanana nama-orange bananas lama-apple lama-cabbage kumele babonakale bengasekho kuzofika usuku lwanamhlanje. But okwenzakala kwakhe siyamavendalokhu esisebekhona emgwaqweni wasekasuthu.
Lizabotshwa baligijimisa amapholisa.
Awase sebengakuqala sukusigijimisa but bake babonakala bebhodabhoda bekhuluma futhi ukuthi maybe ngemva kwemzuzu elandelayo bazazobuya besabisa lokuthi kungaba lokuthathelana kwezinto thize. Namhlanje ngikhuluma nje behlangane labe-Plumpton Town Council, ama-councillors lawa ebekhona amanye athize lezisebenzi ze-council.
Khona ngapho ePlumtree kunjani ezitaladeni kale jikele ingcekeza yonke ndawana yonke nje yini njengabathengisayo?
Thina ngapha eClandry ezitaladini okwenzakalayo ukuthi akula ngcekeza esiyijikelayo. Engithanda ukuthi ngikutsho engifuna ukuthi iClandry Town Council lohulumende baqale bakukhangele before bezazokhuluma ngokuthi abathengisi amavendors asuke ezitaladini ukuthi abakhangele amasuwa aphuphumayo especially esigabeni sika Ward 6 ePlumtree Town. Kulamasuwa amaningi aphuphumayo aphuphuma emgwaqweni. Ngakhuluma nje i-toilet eserinkini ithiyiwe. I-council ibhadalisa abantu ukuze bangene baziphumuze kiyo. Izinto engazitsho ukuthi kwakuqala abaqale balungise into ezifana nazenezo i-toilet ivulwe abantu bangene freely ngoba i-toilet kamanisipala we-Plumtree Town Council. Okwesibili ngithi kabalungise amasuwa la aphuphumayo angabi yiwo akuqala azabangela ukuthi umkhuhlane wekholera ugcine uzosabala la uzofika e-Plumtree. Yizo indlela ebengikhaya ukuthi bengaqala ngazo. Lokhu okokuthi abathengisi basuke emgwaqweni kubona ngokuthi kimi okwakhathesi yikuhlukuluzwa kwabathengisi. Ngakutshela ukuthi angikwazi ukuthi imuli ezaqeda amaviki amabili iloba amathathu zingahlanga zizabe zingazi ngoba imuli ePlumtree, imuli zikaWard 6 ePlumtree Town ziziphilisa ngokuthengisa emgwaqweni. Okwakhathesi ukuthi ama-vendors afode betshele ukuthi amele asuke emgwaqweni nambona ngani konke lokhu kuza ngokuhlukuluzwa ngoba umkhuhlane lowu kwenzakalayo imbangela yawo iphuma engcekezeni emele ukuthi isetshenzwe ngumanisipala. Umanisipala kayenze umsebenzi wakhe ngendlela efaneleyo njalo esebenze enanzelela ukuthi imali ayisebenzisayo iphume ebantwini.